Esikhathini esiningi omama kanye lamantombazane emaphandleni bafela ngaphakathi lapho bethe bahlukuluzwa ngabesilisa ikakhulu ngendaba zocansi. Lokho kufakazwe ngabesifazana abadlala esigabeni sesitezi eGwanda ngolwesithathu emkhosini wokunanza umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini emhlabeni jikelele owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Omunye wabesifazana laba ongathandanga ukubethwa ngegama usilandisele ngokudlwengula athi wakhula lakho. Ngokuswelakala kwenhlanhla wasuka wafelwa ngabazali emncane wasezama ukudinga usizo kubomakhelwane. Kodwa endaweni yalolo sizo uthi wathola uhlambazwa lokweyiswa okukhulu kuthiwa ulesikhombe-khombe.
Kade ngihlukuluzwa ngingenelwa ebusuku ngilele ngathiwa ngubaba lomama ngingelabani ozangimela. Ngilale ngingenela ebusuku ngithi ngatshela umakhelwane beyalo ukungcedisa uze bethi angamadoda akho kathikathi ngingabakhombanga.
Esinye njalo isakhamuzi esitezi unkosazana Relation Moyo uthi udaba lokudlongula kwabesifazana lolu lubhahile emaphandleni kodwa esikhathini esiningi luphelela ebadaleni.
Uyakwanisa ukuhlukuluzwa ngabazali kumbe njengomntwana uyabe uyintandane uyazi ebazalini. Uyakwanisa ukuthi noma ungumntwana ungumfana ungahlala lo anti, abanye u-anti bayahlukuluza abantwana abangabafana nabomalume labo bayahlukuluza abantwana abangamankazana.
Amazwi kamamoyo asekelwe ngumnumzana Kemesi Ndiweni olipholisa kulesi sigaba. UNdiweni ukhuthaze abesifazana ukuthi bamangale izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo.
Umalume uyabamba umntwana athi embambile kufihle kumbe umuntu abebona ikhadibhokisi mbe yabesevalwe ngemali asikwazi sihlangisa zibamba ezirephileyo ziripotiwe ukuthi umzali afika bancenga umkhwenyana athi ayi umntwana lo uzakondliwa mbani uyisesejele. Umntwana yena ngokwakhe okuhlukuluziweyo ufika ngale ekhoti afika athi hayi jaha lami yalithanda sibili.
Ngaphandle kokudlwengula lodlakela ziningi ezinye indlela abesifazana lamantombazana abahlukumezeka ngazo. Ukulovisa umntwana oyinkazana esikolo mahlayana ukuze enze imisebenzi ekhaya yikumhlukuluza kutsho unkosikazi Agnes Mbangeni.
Umuntu ingxenye uhambe waya edolobheni iviki yonke abantwana basoze baya esikolo iviki yonke belokhu behlezi ekhaya khonapho belindele yena engekho sebeyibo abamlindele inkukhu zafela embuzi zakhe kusiya kukhamanzi kudobha inkuni kambe umntwana we-7 years umntwana okagrade 2 nxa ephathwa ngaleyo ndlela kubuhlungu kangakanani.
Abesifazana besitezi laba badizehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kumele ziqakathekiswe njalo kukhutshwe umkhankaso obanzi wokufundisa abesilisa ukuthi induku kayakhe muzi. Nansi sakamuzi unkosikazi Judith Ndlovu.
Likhuthaze labadala ukuthi bakwazi ukuzwisisa abantwana ma kukhulunywa ngaleyo ndaba yerephu kumbe omunye umzali angazwisisa kuthathe lula nje akuthathe easy ukuthi ayinto eyenzakalayo. Lisikhuthaza ukuthi ngabe liyabakhuthaza labo babo ukuthi kumbe babe lenhlanganiso ebafundisayo ukuthi baphathe njani omama.
Abanye abesifazana bakhala ngokuthi imithetho elizwe iphatha abadlwenguli labesilisa abahlukuluza kumbe abatshaya umkabo ngesandla esibuthakathaka. Umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uqale mhla ka-25 ngenyanga edlulileyo njalo uphela ngomvulo. EZimbabwe unanzwe phansi kwendikimba ethi Stop Gender-Based Violence at Workplaces. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukuhlukuluzwa kwabomama ngendaba zocansi emsebenzini sokuyingisakavukela umcilo wesidwaba eZimbabwe yikho nje uhulumente ekhethe lindikimba lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngisesitezi ngi-Albert Ncube.